umuntu rakamba manga emthathenda efikile nakazange arikhole kumakombe somkhanto yenekwazi ukuthi wangikhola wabhala incwadi wahamba kuminister of local government ukuthi usefi ngikholele umuntu but ekwazi khonokho wabeqambaaphambi kwecourt esithi kazange angirikhole so yoamanga engingariphethele emapholiseni.
Bona abeMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala isipiki, wabhalela incwadi ngabeMDCT. Isipiki bangixotshile, so akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbeni umeya wegqwele. Bathi bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangihlothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukhansila, sowasuka kukhansila awusenguye umeya wegweru, awusengukhansila njalo.
So ngathatha indaba yona leyi ngayihambe semthathe emthethendaba ukuthi ngicacise ngoba akwenzanga kuhle. But owakathesi isimo esikhona sokuthi angisiye ekhansila kathesi kumbeni umeya. Bona baloko besithi kabazange bangixotshe.
Bakuxotshelani nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDCT?
Vele njengamanye amarikho ayenzakalayo ngiyabona ukuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC alliance. So ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangirikholanga. Bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholile. Iyo indaba engiyithethe emapholiseni. Okunye lokhu bekungelandaba bathi yona leyo yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident, umuntu ozithi ngupresident. Kumele abantu bebekwazi ukuthi lo umuntu uyaqamba amanga. Yikho ngithethile leyo into ngayihambisa emapholiseni.
Njengoba uyasho ukuthi solusemapholiseni lolu daba, okufunayo osokusele ukuthi ubaba uMonzora abotshwe amiswe phambi komthethwandaba ngecala lokuqambela umthethwandaba amanga.
Yebo, sibili. Ilika.